Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izindaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 12 Mabasa 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkundla yendizamchina ye Robert Gabriel Airport ike yacitsha amandla kagetsi izolo, okwenze abanye bacabangele ukuthi amapholisa afuna ukubopha intatheli zindaba u Hopewell Chingono obevela phetheya lapho akhuluma khona kubi ngohulumende. Ibandla le Citizens Coalition for Change liphathisa imuli yako Elvis Nyathi owabulawa izizalwane zakwele South Africa elokitini le Deep Sploot ngemali.
Siyawazi ukuthi ukuletha umuntu osethule usuka la elizweni njengeGoli kuthatha imali engokunganani.
Uhlelo lokubhalisela ukuvota oluqale izolo lube labantu abalutshwana.
Siyaqhubeka sikhumbuzana njengabantu, sinikana intshukutshi yokuthi asihambeni sonke singakatholi lawo mathuba okubana rejista ukuvota ukubana sikwenze lokhu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inkundla yendizamchina eRobert Gabriel Airport ike yacitsha amandla kagetsi izolo, okwenze abanye bacabangele ukuthi amapholisa afuna ukubopha intatheli zindaba uHopewell Chingono obevela phetheya lapho akhuluma khona kubi ngohulumende. Amaphephandaba lemisakazo kahulumende kusukela ngeviki edluleyo abesethula indaba ezicothoza uChingono ngoba ethule amazwi akhe emhlanganweni wezamalungelo kaZulu eSwitzerland esithi uhulumende weZimbabwe ulenkohlakalo njalo uyehluleka ukunakekela uZulu ezibhedlela ezingasela mitshina yokwelapha imvukuzane. UChingono wengezelela wathi omama abakhulelweyo bathwele nzima ngokusilela kwendingeko zezibhedlela. Lokhu kucunule abebandla lezanu PF abamsukele ngelokuthi ugcona ilizwe ngalokho umthetho ozabopha abahlambaza ilizwe ophakathi kokubunjwa wePatriotic Bill sokumele wethulwe ngesiphangiphangi. UChingono ubefika eHarare izolo ntambama kuze kucitshwe amandla kagetsi. Kodwa ulobe enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi akula okubi okumehleleyo. Umphathintambo wezokuthwalwa umnumzana Felix Mona utshele iStudio 7 ukuthi amagetsi e-airport acitshwe ngumbane kodwa okwemizuzu emilutshwana kakhulu. Ibandla le Citizens Coalition for Change liphathise imuli yako Elvis Nyathi owabulawa izizalwane zakwele South Africa elokitini le Deep Sploot ngemali. Umuyi othiye unkosikazi wakhe labantwana abane ubikwa ezabekwa kobulawayo ngomgqibelo. Imuli yakhe ilokhu idinga uncedo lwemali ukuze yenelise ukuhambisa isidumbu sakhe lokuthi ayengcwatshwa. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kube le delegation kumbe iqula labantu elikhokhelwa ngubaba uMathe ongu-chairperson we-district eJohannesburg. Sifike sakhulumisana lemuli labangane lezihlobo lathi saba lokuncane siphathisa ngakho lanxa isimo sizima. Ibandla lincedise ngemali engange-R6,000 okwanamhlanje, kodwa kuyukuthi lokho kusiba le mzamo yokuthi kuqhutsheke kusenziwa engathi i-fundraising kumbe ukudinga imali ukuze kungezelelwe ngokomsebenzi. Siyawazi ukuthi ukuletha umuntu osethule usuka layo elizweni njengeGoli kuthatha imali enengonganani. So siyabonga bafowethu abaseGoli ngegestile abayenzileyo yokuthi belule isandla bancedise. Lokhu kusaqhubeka kusadingadinga, sikhuthaza njalo ukuba nabanye abafowethu abakhona eGoli lanxa bengasomalunga ebandla lethu bancedise, ngoba silahlekile sonke njengabantwana beZimbabwe. Aso into yephathi, aso nto kabani, into yethu sonke njengabantwana beZimbabwe. Isihluku lesisizathu esenzakeleyo siyasibona ukuthi wonke umuntu bakithi aphatheke entweni le kuncediswe imuli umufi abuye ekhaya.
Manje lusakhona yini olunye uncedo elikhangelele ukuthi luye phathisa imuli yakwenyathi?
Njoba sengishilo msakazi ukuba ingcebethu lokho ivuliwe ukuba abantu baphosele bancedise, lathi kasimanga ukuzama ukukhankasa ebantwini ukuba bakithi asincediseni ngalokho sokwehlile, kwehlile thina sodwa. So into yemuli yakwenyathi kuphela ngokwethu sonke njengabantwana beZimbabwe. Abafowethu abaphuma besiye eGoli baphunyiswa ngumumo okhona elizweni lethu leli, kodwa besiyafika khongale sebesiyaphathwa njengenyamazana. Ungabukela amavidiyo lamampikisha okufa kwamfowethu uNyathi, kubuhlungu kakhulu ukuba bakithi abantwana bephuma elizweni labo besiyaphathwa ngaleyani ndlela kwelinye ilizwe ngenxa yokwehluleka ukubusa kwebandla leli khona leZANU-PF. Ukufa kukaNyathi kusezandleni zeZANU-PF, izandla zeZANU-PF zilegazi likaNyathi. Labanye inkulungwane eziningi kakhulu engingazibalisa ngaziqeda abantwana beZimbabwe abafele khona phelizweni, labanye abafele phandle ngenxa yokuhluleka kwelizwe ngombuso weZANU-PF. Lokhu sizama ukuludinga njengoba ngisitsho, njalo sesilungiselele ukuba mhla umsebenzi sesizwe imolithi umsebenzi ukhona ngomgqibelo wonalo ozayo, siphatheke kakhulu lathi ngokuba khona.
Umnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change esigabeni seMathebeleland South. Lokhu sikudabalunye sixoxe lesiphathamandla sebandla le-Patriotic Front umnumzana Mxolisi Ncube, njalo oyintatheli zindaba eyayisazana lomuyi.
Umumo ukabili, ama South African azondile kakhulu. Sike sabona izolo omunye wenkokheli yentsha ye-ANC khona ngale e-Deep Sloot esithi yena abasafuni muntu ongumZimbabweni, bekugoqela abalamaphepha labangalemaphepha, ngoba bathi bona abalamaphepha yibo abaletha laba abangalamaphepha befike babondle ezindlini zabo. Kukanti futhi bathi bona amaZimbabweni abulala abantu agcwele yonke indawo e-Deep Sloot, kungakho abasafuni lakuwabona, abasafuni ukuthi amaZimbabweni ancedise even nesekutholeni ingxazululo yenkinga ezikhona khona lapho e-Deep Sloot. Kukanti amaZimbabweni wona amaningi ethukile kakhulu ngoba awasazi ukuthi aphephele ngapi, ngoba ekhaya into yabasusayo isasekhona ayikapheli, kukanti lapha bayesaba futhi njalo ukubulawa, lamapholisa sobone esethululelwe. Kungakho abanye sebesesaba khona ukuthi bangachiswa ngumphakathi kumbe babotshwe ngamapholisa babuyiselwe ekhaya.
Manje ngokubona kwakho, ubona kuphela njani lokho? Kuzaphela yini kumbe sizabona kuqhubeka kunjalo?
Ukuthi lento izaphela njani yinto esingeke siyitsho ngalesi sikhathi, kodwa siphilela ethembeni lokuthi uhulumende uzokwanelisa ukuthi avikele impilo zabantu kugoqela labo kuza, ukuze lento ingamemetheki iye kwezinye izindawo, njalo lamacala la adalwayo abantu abathi bakhala ngawo abe South Africa, sikhulekela ukuthi abawadalayo babotshwe kungelani lokuthi ngabeZimbabwe kumbe ngabase South Africa, ngoba ukumemetheka kwamacala lokhu yikho sokusenza ukuthi lamaZimbabweni angenzanga lutho agcine esebhixwa ngodaka. Kukanti futhi esikunye sikukhulekelayo ukuthi uhulumende yena ngokwakhe iziphathi intambo bakahulumende kabatshele abantu ukuthi amacala kawadalwa ngumuntu ngomhlobo othile kumbe ngokuthi uzalwa elizweni ezweni elithile isigebenga sizahlala siyisigebenga kungakho lokhu ukuthi kube sokuthiwa amaZimbabwe yiwo abulala abantu bona kungela muntu osebochiwe kuthiwa lo nguye obuleleyo yikho kusuka kukhuphule inzondo ebantwini okunye njalo okungeza ukuthi udlamelo luluphele ukuthi uhulumende angakhulumi kuphela ngenhlanganiso ezinjengabo Operation Dula kodwa kube khona abonakala ekwenza abavinjwe ukuhambeni bekhuluma izinto ezingayisizo ngomphakathi wokuza abayeke futhi ukuhamba bengiqoqodela abantu bebabuza amapassport ngoba lento evigilantism yiyo edale inkinga ezinjengalezi inzondo ebantwini bokuza iqhubeka ikhuphuka ngenxa yenkulumo ezimbi eziqondiswe ebantwini bokuza zisukela kumapolitician anjengawe Patriotic Alliance lawe Action SA kunye lenhlanganiso ezinjenge Operation Dudula esezithole umsebenzi wokuzilibazisa ngokuhamba bekhuluma inzondo ngabantu bokuza kwele South Africa
yena uhulumende weZimbabwe ikhona yini indima angayidlala kudaba lolu
uhulumende weZimbabwe nguye yedwa ongayenza ukuthi lento engalapheli akayenzi kuphela ukuthi azwelane South kufanele ukuthi uhulumende azinuke amakhwapha azibuze ukuthi abantu abale 42 years bezibusa kungani bephaphatheke bagcwala umhlaba wonke lapho abafika khona basetshenziswe baholiswe izimali ezibathuwe langamacala abanga babe yinhlamba emphakathini
umnumzana Mxolisi Ncube isiphathamandla sebandla le Patriotic Front kulabantu abalutshwana kakhulu abahambe kuyabhalisela ukuvota phansi kohlelo lwekhomishini yezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC oluqale izolo elizweni jikelele esikhulume labo kobulawayo bathi bekungelandwendwe kwezinye indawo ezilithumi lambili ezifakwe ukuthi abantu babhalisele khona kobulawayo ngakwelinye icele oluka Registrar General lalo luphakathi kokubhalisa abadinga izithupha lencwadi zokuzalwa ubathabile masuku sethulela loludaba ngokugcweleyo
Umkhankaso oqhutshwa yikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission uqhutshwa elizweni lonke. Kobulawayo kulamaqembu alithumi lambili i-12. Unkosikazi Sithembiso Khuphe isikhulumeli seZEC kobulawayo uthi kwakuvele kuhleliwe ukuthi kuza kuba lo mkhankaso wesibili.
I-BVR uphase 1 yenziwa ngoFebruary. Kathesi ekuqaleni kuqaliswa uphase 1 kwakuvele kulungiselelwa ukuthi kuza kuba lo phase 2
umgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association ukhuthaza uZulu ukungadlalisi lelithuba lokuyabhalisela ukuvota
siyaqhubeka sikhumbuzana njengabantu sinikana intshukutshi yokuthi asihambeni sonke singakatholi lawo mathuba ukubana register ukuvota ukubana sikwenze lokhu sinanzela futhi iZEC sifake lamasenta asilandile endaweni zethu ngokuhlala kwethu kwizigaba zethu izabe ikhona nini ngokunjalo senze masinya ukuthi hambe register ukuvota.
Umnumzana Thembelani Dube uthi amaqula aweZEC labakwa Registrar General abathathisa izithupha kumele asebenze endawonye ukuze umuntu eqeda ukubhalisela izithupha ahle aye kuqula lokuyabhalisela ukuvota.
Kodwa sikukhuthazayo kakhulu siyinhlanzwe yobulawa Progressive Residents Association ukuthi ngabe kuthiwa izingatsha zikahulumende ziyabambana. Ugatsha lwe Home Affairs lubambane kakhulu logatsha lwezemfundo ukwenzela ukuthi abantwana abasafunda ezikolo kube yibo abalandwayo besiyabhalisela. Ukuthi babe lezithupha njalo kungakusenza kube le synchronization of the department ye Home Affairs leZEC ukwenzela ukuthi umuntu obhalisayo ethathe isithupha ahlabe ngumuntu futhi obhalisa ukuvota
Inkosikazi Melissa Chuma uthi wehlulekile ukubhalisa ukuvota ngoba isithupha sakhe sephepha sidabukile
ngithe ngisiyabhalisa ukuvota namhla ababhalisa bathi isithupha sami asikhanyi ngoba sesizimvuthu bathe ngiqale ngithathe esinye ngibe sengiphenduka ngizobhalisa sengiza ngamekela lawo abathathisa izithupha nxa sebeseduze lami ngihle ngiyethatha esinye isithupha lami ngikhangelele ukuvota umnyaka ozayo
laloba uhlelo loluluvulwe okwehlandla lesibili umsakazo lo unanzelele ukuthi inani labantu ababhalisayo lamhlanje beliphansi kakhulu kuthi ezinye indawo lapho abezeki abakade bethe bazabakhona bebelokhe bengakaqalisi abantu abavunyelweyo ukubhalisela ukuvota ngabaphezu kweminyaka elithumi lasitshiyagalombili i-18 kufanele lo ozobhalisa abe elesithupha loba incwadi esebenzayo yokuhamba kwamanye amazwe Okunye njalo okufunakayo yincwadi etshengisa ukuba uhlala ngapi, okungaba liphepha lamanzi likagetsi loba elocingo. Kulabo abahlala ezindlini beloja kufanele babe lencwadi evela kumninindlu echaza ukuba ngempela uhlala kuleyo ndlu. Okunye okungasetshenziswa njalo okuchaza ukuba umuntu uhlala ngapi yincwadi ebhalwe ngumqhatshi loba ibhuku lesibhedlela elile nombolo yendlu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC.
Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi abafuna ukubukisa embukisweni weInternational Trade Fair ozenziwa ekupheleni kwayona le inyanga baningi kakhulu. Iphephandaba leHerald lithi usomabhizimusi wakwele Dubai umnumzana Shaji Al-Malk olemali eningi okumangalisayo ibillionaire ukhangelelwe ukufika elizweni langumuhla lapho azakhangela ukuthi engasungula mabhizimusi bani eHarare laseVictoria Falls. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sawubona, sawubona Chris Gandhi, sawubona Chris Gandhi. Hawu khuluma noChwane Lengwenya. Ngikhuluma nginani eGoli eMsawawa, uNdonga siyaduma. Hawu nami ngithi ngiphose lami ebantwini bakwaMthokazi. Bantu bakwaMthokazi anifundi ukubambana, anifundi ukuzethemba. Ayikho enye into ezobuya ezulwini iqathake izoyenzakala kunina ningabambananga. Asihlanganeni maqhawe, sizwane. Lokuthi ngilokhu ngidumisa into zama khelwane angeke kunisindawo. Thina fanele sizenzele into yethu singabantu basesintwini. Empilweni kufana uma udumisa umakhelwane ufana nomuntu othatha ivezandlebe athi libambe induku ekhaya. Kuyazila kwenziwa lokho. Nini nithatha abafana basentshonalanga nibayenza izinkokheli zakithi, nikwazi ukuthi lento niyenza iyazila, iyazila impela. Indawo yakithi kufanele iphathwe abafana bakithi namadodakazi akithi. Le ndabeni ukuthi nithatha abantu le ekudendeni abangakhuluma ulimi ningalwazi, yikho nibona izinto zenu sezimaginqigonqo ziphansi phezulu zidirimakara. Yibo labantu abamosha lezo ngendawo ezaziphuma amanzi asaphuma imanzi, ezazigobhoza amanzi asisagobhoza sezomile ngenxa yokuthi nilethe okungabantu okukhuluma amalanguage angahambisani nawo akithi. Bantu bakithi asizithembeni uNkulunkulu nathi uyasithanda. Mqondisi qina, qina ube qhawe, qhawe le ungazwa ngalaba abazokubiza zela kosisi uthi uyowenzani lina kujahana namakhundwane uright ulwela abantu bakini. Ngiyabonga Chris Gandhi, awuthi ngingabe mude kakhulu baya danki
eStudio 7. Sanibonani, nivuka njani nabalaleli? Ngisacela laphana kuleyana indoda ehlala ikhuluma lapho eStudio 7 ukuthi uthi yena umqondisi kufanele ukuthi ayongena abambane loChamisa. Bengicela leyana indoda ithi yona uChamisa akabuye ezoba phansi kukamqondisi. UChamisa yena athi asilethele amasupporter, amasupporter azovusa iqembu leMRP libe likhulu. Angathi yena umqondisi afanele ayovusa iqembu likaChamisa, umqondisi yenene lakhe iqembu. UChamisa yena why engathi yena akabuye ezoba phansi kukamqondisi amnikeze abantu, uChamisa abantu bakhe bonke bayovotela iMRP, why engatsho kanjalo? Yazi abanye abantu angazi. Ndoda, hayi siyakucela ndoda, maki ukuthi igabha lakho alivaleki. Hayi angazi ungalivalelwa mbani, ukovala igabha ndoda ma ungakwazi ukuthi ungathini. Akazi, yabona.
Salibonani kuStudio 7. Olibingelelayo ngumathuthu ekhaya ngisePlumtree. Ngiyezwa abalaleli bayakhuluma lapha ngendaba eZimbabwe, abanye bathi kungani abantu basesihloneni besihlala emaNdebeleni. engicabanga ngiyami ingqondo lokuyana akusonto engasisiza ngalutho ngenxa yokuthi lati sinje masingazibuza ukuthi kungani sikwamanye amazwe aphandle kweZimbabwe iansa sizoyithola thina ukuthi kungani singaphandle njalo uzokuthola ukuthi kungani abantu basesishoneni nabo bekhona emaNdebeleni. So ngibe sengithi khona umbono wami lapho ukuthi uma ungumuntu ofuna intuthuko ufuna ukutshintsha ufuna ukuthi ikusasa labantu abakulibe lihle kufanele uvote ungaxeki uvote ngokuthi uvotela iqembu eliza kukhulula phambili iqembu eliza kukhulula abantu bakho nothi ungavota ngokuthi uvotela umshona kumbe umndebele kuzoba kungela nkululeko lapho ngoba akulanto ezabe iyisolution yenzakele. So bengijola ukuthi kufanele ukuthi sinje singabantu kumbe singama African sibe kwazi ukuthi iAfrika ivuswa yithi uma umbonile umshona esondela duze lawo lobu umndebele esondela duze lawe kufanele likwazi ukuthi lishiye imbono ezayenza ikusasa lelizwe lobu ikusasa labantu abenye. But ingathi ubona umshona kumbe ubona umndebele kusuzithi lo kakhuluma ilanguage yami ngumshona kumbe lo kakhuluma ilanguage yami ngumndebele awuyakhi lutho ufana lomuntu omindawonye. So ebengincusa kakhulu ebantwini bakithi ukuthi kabakulahle lokhu ukuze ilizwe lihambe ilizwe lethu liphumelele. Akumnandi lokho esikwenziwa kwamanye amazwe sibonakala nje abantu abangelangqondo sibulawa okufanele thina sizisukumele sivuseni ilizwe lethu siyekelani ukubhekana ngamehlo ukuthi kulomshona kulomndebele lokho angeke kusisize ngalutho ngesituation esibhekane layo eyokuvusa ilizwe laseZimbabwe. Ilizwe laseZimbabwe lidinga ukuthi umshona nomndebele ngumvenda ngumthangana ngumnambi yayini kubambisane kukwazi ukuthi ilizwe lethu liyanga njalo sivote sibe kwazi ukuthi ayivoti lethu lona litsho njalo impila enhlala kahle kuyini.
Ngiyalibingelela lonke bantu bakaNkulunkulu okukhulumayo ngoBarnabas ephuma lapha empandeni ePlumtree kweZimbabwe. Bakithi kuyadabukisa kakhulu ukuthi impilo zabantu sezenziwa nje kwaba yinto nje enganakiwe. Kuyadanisa kakhulu ukuthi ubuntu kungakhathalekile ukuthi umuntu uvela kulepilizwe umuntu kasahlonitshwe ubuntu bomuntu kabusahlantu basahlonitshwe. Ngikhuluma kakhulu ngizwisa ubuhlungu kakhulu ngizwa ubuhlungu kakhulu ngomnde wethu umfowethu kungakhathalekile ukuthi nyamazi kodwa ngithola ukuthi ngoba edabuka eZimbabwe ngizwa kakhulu ubuhlungu ngokubulawa kwakhe umuntu abulawe achiswe into esesaba ngaka ingazanga yavela sayizwa ukuthi umuntu uyachiswa abantu bembekile bemkhangela umuntu egonyuluka esiza ubuhlungu echiswa ngomunye umuntu angabufuniyo lokho buhlungu. Uyazi inkuthazo yami lapha bakithi ukuthi ngihlala ngisho ngithi mina ikhuba lenye indoda lilandile ikhuba lenye indoda uyathi usebenza uthole sokungena lokunye umuntu sefuna ikhuba lakhe ngendlela futhi esiphansi ayizizalo zase South Africa zifune ikhuba lalo lazo ngendlela ephansi kakhulu. Ya indlela yokubulala izobuhlungu kakhulu ebantwini bakithi beZimbabwe ukuthi kambe lesi senzo nxa sisenziwa emuntwini wakithi thina sithini. Yebo ngeke sikhulume ngoba vele sicelisile kodwa ke okukhona ukuthi impilo yomuntu iqakathekile phambi kobuso bakaNkulunkulu. Ifu umuntu ezabulawa agongodwe ebukelwe ngabanye abantu esifa ingani yona inyamaza nxa ungabuyichisa ayenzwa ngaleyo ndlela. Ngilethe ukudana kwami emdenini walaba bantu lonkosikazi wakhe umuyo unyathi umfowethu osishiye ngendlela ebuhlungu futhi engasoze yafa yazwisiseka even one day. Bese ngisithi ke mina mhlawumbe ebantwini bakithi ngicabanga ukuthi leli lithuba kumele silisebenzise ukuthi mhlawumbe siye ekhaya njalo siyobhalisa ukuvota ngoba ngaphandle kokuthi sivote sikhulume sikufunayo lesingakufuniyo sikubeke laphayana ngicabanga ukuthi sizakuqhubeka siloke sidubeka njalo nje. Abantu beSouth Africa ngezomzabalazo bancedwe kakhulu ngabantu beZimbabwe kodwa ke namhla bajike bayenza abantu beZimbabwe baba yizinja. Ngakho ke ngithi mina maZimbabwe lamahle ngicabanga ukuthi leli lithuba lisikhathi sokuthi asibuyelele emakhaya kungangcono ukuthi uyofela kini kulokuthi ufele lapha ngale ndlela umfowethu afe ngayo ebuhlungu engeke yafa yasaphothwa ngumuntu ophilayo kodwa mhlawumbe isaphothwa yibo beSouth Africa. Kubuhlungu lokho bakithi kubuhlungu kakhulu bakho kubuhlungu kakhulu kubuhlungu emndenini kubuhlungu elizweni. Ngakho ke siyacela ukuthi ke bantu bakithi kungangcono sizibuyelele emakhaya siyohlala phansi njengalokhu kulungiselwa ukuvotwa siyabhalisa silungiselwe ukuvota lathi ukuze mhlawumbe uNkulunkulu angangenela nathi sike ngenilanga sithole ukuhlala phansi sinethezeke. Akulunga ngokwenziwa ngama South African impilo yomuntu
iqakatheke kakhulu ngesilungu sithi thina every human life is sacred okwenzakaleyo I 100% condemn that despite ukuthi South Africa ayisafuni abantu baZimbabwe asiyondlela ebingamela iyenze ithathe umthetho nje ufake ezandleni zama South Africans bakungoda umuntu ngalendlela ngiyabonga abalaleli
njani lonke wasakaza baka Studio 7 efuna ngapha nasemelika sibona umsebenzi omuhle elisiphathela wona kungani inkosi ngalibusisa liqhube ngendlela eliqhuba ngayo ngiyabingelele khona ngale osamncedisi sadika ngiye khona ngale ngasebritishini besimukhwe umfowethu umadoda ngithi uvuka njani khona ngapho ndoda uqhine ukhokhobe sakamama jike sasejoseph ngithi uabraham ngijike ngisanta umbani umfundisi wami ngibuye ngapha asentana umama ozala mina unalo philani khokhobe ngivike i-COVID-19
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika amakhulu lamakhulu amasosha akwele Russia abonakale elubhekise kunyakatho yakwele Ukraine lapho okukhangelelwe ukuba lempi embi kakhulu amabutho akwele Russia asuka emadolobheni ambalwa lapho wacatshangelwa ukuthi abaleka amasosha akwele Ukraine ababalwisa ababengakucabangeli sixoxele olandela izembusazwe weMelika umnumzana Rafael Mthombeni
baba kanti mbona ngathi mina ayikapheli ngoba mbona ngathi lapha okungathi kwehlule engubonayo ukuthi iRussia ithathe ilizwe leliyana kumbe yenze amabutho awe Ukraine asarende ukuthi sebehlule bona lokho kubehlule ngoba kungathi strategy sabo babengathi bazagombolozela indawo enkulu bese bezama ukuchaya ke bese bezama ukuthatha khonapho bona ngathi kubehlule lokho ngathi bayangqenqa okunjengokuthi engxenye uthi wena nxa kuseZimbabwe laphana sebefuna ukuthi bayethathe imdare bathathe i-East Coast liyana imdare ngale ngoba sebehlulekile ukuthi bathathe konke ojolojo labo kezi ngaphansi ngapha so ke mbona ngathi ayikapheli ungathi bayangqenqa lokhu bangathi bafuna ukuthi bahambise amabutho abo nganxanye ku-Eastern Coast ukuze bayezama ukuthi balwe bekhona ngale kodwa ke ngibona ngathi i-Eastern Coast bebeke bayichaya vele iminyaka ledluleyo angazi ke khonapho ukuthi kumbe sokuyukuthi baya-withdrawa laphana sebenqenqa ukuthi sebephuma asazi njalo sizabona khona
ukukhethwa komkhulu wamabutho ugeneral omutsha ozakhokhela ibutho leli leRussia kungakutshengisani lokho
ya ngibona khonapho ukukhethwa kukageneral lomutsha lo ukuthi akhokhele laphana kuyikutshengisa ukuthi no kungathi izinto kazihambanga kuhle laphana khona njengoba khonokho engingakucasisa ngaphambili ukuthi babekhumbula ukuthi bona bazangena etsholotsho bahle bayephutha emtari kodwa ke kungathi kwehlule so ke lo umaplana ugeneral lo ngiyabona wayeplane yona leyo ngiyabona nguye lo osesehliswa esikhundleni kufakwa lo omunye lo ongenileyo lo omunye ongenileyo nguye yabona wayestrategizele ukuchaya i-Syria so ke bayamazi undoda ongathi ungathi ulochuku undoda wakhona so ke asazi khonapho ukuthi yena uzakwenzani kodwa kangiboni esenza lutho ngoba uchaya i-Syria lokuchaya i-Ukraine kwizinto ezimbili ezehlukeneyo i-Ukraine ikhangelwe kakhulu ngamazwe amaningi la abakhangela ukuthi kwenzakalani so ke khonapho ke sizabona ukuthi uzakwenzani angeke achaye njengeSyria eSyria anti umhlaba wonke wawungathi ukhangele eceleni bona bezichayela nje bezidlizela yonke into bachaya abantu abantu bazana bachaya izibhedlela bachaya yonke into kungela muntu okhulumayo lapha kukhangelwe sizambona ukuthi uzakwenza.
Umnumzana Rafael Mthombeni ngolandela izombusazwe welemelika ubexoxa ecingweni le Studio 7 ese Texas ngapha kwelemelika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inkundla yendizamjina eRobert Gabriel Mugabe Airport ike yacitshwa amandla kagetsi okwenze abanye bacabangele ukuthi amapholisa afuna ukubopha intatheli zindaba uHopewell Chingono obevela phetheya lapho akhuluma khona kubi ngohulumende. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Libe nosuku oluhle.